Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgcibelo omhlaka 31 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan, lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu.
Kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit yakho odingakalayo ngempumelo yalowo mhlangano lo ukuthi kukhulunywane kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo.
Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo.
Sinethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalela umsebenzi isibhedlela singeke sivalwe.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamtshina yakwele United Arab Emirates ebiza isigidi esisodwa uhambo lwakhe. UMnangagwa ubesiya emhlanganweni weTokyo International Conference on African Development. Ubikwa ephiwe imizuzu emihlanu letshumi kuphela ukuthi akhulumisane lomongameli walelo lizwe uMnumzana Shinzo Abe, omcebise ukuthi kumele alungisise udaba lwezamalungelo kaZulu andubana athole usizo lwemanye amazwe. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Kuba luhlazo nxa ukuthi khona iyabe idlalisekile, kodwa ngenxa kule mpumela ebekhona eyiyo ezaba ngaphezulu kwaleso silinganiso esikhulunywayo, kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit yakho odingakalayo ngempumelo yalowo mhlangano lo ukuthi kukhulunywane kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo. Lokhu yikho okuqakathekileyo. So kunye lokhu ukuthi khona isigidi leso abantu belandile siyedlaliswa njalo kungaphili le mpumelo ephumayo lapho akuyisonto engabanhle phambi kwabantu beZimbabwe.
Abanye sebekhuluma ukubana umongameli Mnangagwa ungani imali uyichaphaza ukwedlula owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ubona njani wena khona?
Ye, lwana wayezele sesifikele kudala nento zakhe zingananzelelwa. Lo-ke uhambeni kwakhe abantu sebezikhupha izinto zakhe ukuthi khona usedle kakhulu imali kumbe izinganiso semali khanya siningi kakhulu esesisetshenzisiwe kumbe esisetshenziswayo, okuyinto engalunganga lezi. Nxa ukuthi khona wenza lokho ezama ukulungisisa lokho kwachithekayo ngemva kweminyaka eminingi kangaka, kuyabe kuqondile nxa elungisisa. Kodwa-ke nxa kungenalo utho oluphumayo imali ibe lokhu iphuma abantu bengaholi bedlala yona ikhona ingaka, hayi kayekele ukuhamba ngoba wathenjena laphana wathi khona ama-trip ama-foreign trips kumele encithiswe ukwedlula ama-foreign trips ayihanjelwa ngumnumzana uMgadi.
Ye, bakhona njalo abasola ukuthi kanti kungani engazithengeli indizamtshina kulokuba eseboleka ezibhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye.
Kuyabe kuqondile lokuthi khona ebelayo sibile ephemeni entenge yakhe angabe ehamba layo kulale eyabe lokhu ihaywa. Ukuya yeni laphana mbona azane ukuphuma izinkalakatha zezimali laphana. Bambona azane balo mqondo oqothu khona lapho abakubona benjalo. Kodwa kube sokuhlupha okwela kusasa, abanye baza ukuthi hayi imali yani idlalisi kangakathenganga leyo ntete ukuze ngiphaphe ngokuphele esiyalelane. Neminye imboni yona le yabe ikhona ngoba iqiniso elipheleleyo kufuna ukuthi khona nxa kule kuphumela ngaphandle kumbe kusenza okwenziwayo kakube lenzuzo ebantwini, abantu bebe yibo ababhenefithayo.
Alo-ke ngumnumzana Maxim Kandla, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo abathi kumele likhwezwe. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uDokotela Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi balwamukele ugwalo lwezikhalazo zabodokotela kodwa wathi kuzamele ugatsha lweHealth Services Board luhlaziye lolu daba andubana kuthathwe amanyathelo. Sixoxe lomqondisi wesibhedlela sempilo ukuze sizwe ukuthi bona balwamukela njani lolu daba.
Igama lami ngusolwayo Ngwenya, ngudokotela lapha empilo. Sizwile lathi amahungahunga ukuthi odokotela bafuna ukhalala umsebenzi kuvikezayo. Asikakuboni lokho, sisakumelele sibone ukuthi kungayenzakala yini. Kodwa sifisa ukuthi odokotela bekhalele umsebenzi ngoba lokhu abantu bengaphatheka nzima empilweni kahle yabo.
Nxa odokotela bengakhalala umsebenzi, akhona yini amalungiselelo eliwenzayo ukuze liphathise izigulane?
Sibethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalele umsebenzi, isibhedlela singeke sivalwe, sizabe sizayenza eminye imizamo yokuthi abantu bazame ukuzuza uncedo, ikakhulu laba abegula kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke ngumqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Sikhuluma nje amanye amankampani akwele South Africa abikwa esemise umsebenzi izizalane zakwamanye amazwe kulandela inkuthazo yezinye izizalane zakwele South Africa ezithi zizabhodabhoda ngamankampani zisusa ngamandla abukuza emsebenzini ngomvulo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Banda, ukuze sizwe ukuthi bakhuthazani izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa.
Sesivele nje ekuqaleni siye sakhupha isimemezelo esokuthi ukusukusela nje ngomvulo kusho ukuthi abantu ukusukusela ngesonto abantu baqaphe abasezindaweni ezazakalayo ezifana noSoweto, mhlawumbe noAlexander lapho esazikhona ukuthi indawo ezishisa kakhulu makuba khona izimpi ezokulwisa abantu bangaphandle, abantu bangatholakali kulezo ndawo, kuthi labo abangatholakala kulezo ndawo baqiniseke ukuthi umuntu akabiyedwa uba phakathi kwabanye abantu abaningi ukuze kungabilula ukuthi bahlaselwe njalo banelise ukuthi mhlawumbe mabeqala ukuhlaselwa bakwazi ukucela usizo mhlawumbe emaphoyiseni ukuthi afike mhlawumbe kungakabi nokulimala okukhulu. Kodwa isixwayiso esikhulu esisibange sokuthi abantu baqaphele kakhulu ngoba bangayithathi ngokokudlala lento ngoba sesibonile ukuthi ngempela kukhulu okungeza.
Ye manje labo aba okuthiwa bengagudulwa emsebenzini lithini ngabo?
Nalokho sisakhuluma nje, sisebhizi sikhulumisana nohulumeni kanye namathredi efana noSaftu abangavumelani abangahambisani nayo lento nje ukuthi cha leyi ukukhohlakala okwenzakalayo. Uhulumeni bekufanele ukuthi bonke abantu abenza lento ababhalela amankampani bethi abantu bazokhipha emsebenzini uhulumeni ababophe ngoba phela akuwona umlando wabo, kungumsebenzi. Kunabantu abavunyelweyo ukuthi babophe abantu makuthi abantu basebenza okungekho emthethweni, hhayi ukuthi baninobani azinikezele umlando wokuthi angene emakampanini kumbe abhalele amakampani iy'ncwadi ezokuthi angaqhasha abantu abathile. Siyabona ukuthi zonke lezo zinto zikhomba ukuthi umthetho welizwe kawusalandelwa ngendlela okufanele ukuthi ngabe ulandelwa ngawo ngoba yena ubani nobani ongahamba futhi ufuna mhlawumbe impahla ethile emuntwini kumbe ufuna ukubona ukuthi umuntu usebenzisa mhloboni yamaphepha amgunyaza ukuthi abe semsebenzini kumbe inkampani iqhasha umuntu othile ngoba yonke leyo imininingwane ayivumelekile ukuthi phongunikezwa noba ubani. Okufana nokuthi i-privacy, ukuthi I mean ukufihlwa lokho kunomthetho ohambisana nokuthi imininingwane yomuntu ubunguye bakhe usuka kephi kwenzakalana kungeke nje kwanikezwa noma ubani. So leyo yimithetho esuke isingasahambanga kahle, siphethwe ngendlela engafanelanga.
Alo-ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Sizalethulela okuningi ngodaba olufanayo kuhlelo lwethu Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba olulandelayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika zibuthene edolobheni leGeorgia eAtlanta phansi kwenhlanganiso yamakholwa eChristian Fellowship International. Intatheli izindaba eStudio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale.
Kusukisela ngo-2005 bebesenza imihlangano leyi ngomnyaka behamba ama-state wonke ahlukeneyo. Sebake baya eNew Jersey, eNew York, kubo North Carolina, eDallas, amadolobheni amaningi sibili. Lokhu besenza imihlangano naleyi ngeyamaKristu, lapho ababehlangana khona bekhonza bendawonye ngesikhiwa langesiNdebele kanye langesiShona.
Baningi okunganani abantu?
Baningi ngempela abasuke emadolobheni asuke ehlukeneyo lama-state, bangafika engxenye kumakhulu amathathu.
Niyabo mama bodwa yini kumbe bakhona labo baba?
Hayi, uhlangene sinilimuli. Hayi, asikuthi kumbe ngabe silisa kumbe abesifazane kumbe yabe silisa bodwa. Hathi kodwa zimuli ngoba kuma breakaway sessions ukuhanje khona lamhlanje kube lenkonzo ekuseni kwaba lentshumayelo labafundisa behlukeneyo. Kodwa ke after that kwasukusiba ke lama breakaway sessions. Abasakhulayo babe le breakaway session yabo, abendileyo amakhapholo babe le session yayo, okucebisana ngezemali kade bele session yabo. Kuhlangene konke omama labo baba labantwana.
Hello ke nguPraxedis Jeremiah entertainment indaba eStudio 7 bekhuluma ecingweni eseAtlanta eGeorgia ngapha kweMelika.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fovembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Inkomo ezansi emaNdebeleni seziqalile ukucuba ngenxa yendlala, njalo ezinye ziyabhaja edakeni zidinga ukunatha amanzi emadamu asomile zife. Osekubangele ugatsha lwe-Agritex ukuthi lwesabele ukuthi kuza kufa inkomo ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili lonyaka. U-Albert Ncube usipha loludaba eseGwanda.
Ukuzilela kwamadlelo kanye lokuswelakala kwamanzi ezansi emaNdebeleni ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye sekudala ukuthi inkomo ziqale ukucuba endaweni ezitheneyo. Isimo sesisibi kakhulu endaweni ezivalise eGwanda South, ebulili Mamangwe, eMatobo kanye leBed Bridge, lapho kubikwa sekufe inkomo ezifika phosa amathumi amahlanu. Ngolwesithathu kuleviki umsakazi weStudio 7 uvakatshele kwamaphani phansi kwedolobho leGwanda, lapho athole kubhaje inkomo ezinhlanu edamu kude ezinye besezifile. Umnumzana Mandile Nkosi Ngwenya isakhamusa kwamaphani simthole senqula inkomo yakhe ebibanjelwe. Uthi kuyadinga ukuthi kukhitshwe inhlabathi kuleli damu ukuze inkomo zingabanjelwa.
Into esingayikhalela ukuthi ngase ngizobe nguhulumende ngamanzi nje, ubona idamu lethu linjani, alilayishiji namanzi, ngaliyakutshwa ngali nesiyaphiwa ngezibhurwane nezipiwa amaziphampu ngumgodi ningi lamanzi la esesithola amanzi ukuthi lathi inkomo zezinathe. Yikho kungabe kuyasihlotisa esigabeni sethu lapho.
Umnumzana Julius Nare isakhamuzi seChindeni uthi njengabalimi bayalahlekelwa kakhulu yinotho yabo ngoba bephila ngalezi nkomo ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ngikhuluma ngendaba zamanzi ukuthi amanzi bangathi zamile ukuthi bona basikuphele idamu rei. Inkomo sezivanje kakhulu, ezinye sezafa khonapha edamu. Izinto siphila ngazo vele sidla ngazo azisebenzi, yizo zisinceda konke lokudleni lezi nkomo. So nxa zingesezifa, so le ndlala zinkulu, lamanzi ashota, so ukuthi idamu likhatshana ngama-2 kilometers before manje lapha ntonyaka yindlala.
Ngaphandle kokutsha kwamadamu ezigotsho lakho amanzi segobhoza kancane osekudala ukuthi izakhamizi zivuke emadabuka kusa zisiyadinga amanzi. Umnumzana Butler Sinkala isakhamuzi esilikwe phansi kwenduna uMasuku eGwanda North uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Sesilohlupho lwesabekayo lwamanzi, imfula osilikwe ngapha ematshetsheni loSilikwana bavala amadamu ngo-1992 ayizange aphinde avulelwa amanzi. Manje khathesi ema amanzi akusela, laba ababona ngokuvula amadamu lamakhulu bake basivulele ukwenzela ukuthi sanelise ukunathelisa izinkomo. Ngikhuluma nje namhlanje besikhelelela izinkomo akaphela du amanzi sahama salindele ukuthi kugobhoze, plus izinqola ziyabe zilayinile inqe ezidlula ama-16 or 17. Akunzima okumangalisayo, ake lisilamulele bakithi.
Entalale phansi kwenduna uMathe eGwanda South lakho bakhala izimathonsi ngodubo lwamanzi. Umnumzana Brighton Nare uthi abakaze bakubona okwalonyaka.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo, ukuthi hha lonyaka silukuzwa kuba nzima nxa izulu ngaphansi. Sifuna ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna, nganxa lingaphangisanga ukuna azi asesekubi vele. Asekurong ngoba into yakhona amadamu akhona since mvagejwa ngoSmith. So lanamhlanje amajara edamu kwakho lokhu kusesekhona akusela vele, akusathoni ngitho ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amalutshwane kulamanzi vele ukuya lokuya akusela nto sokuthile.
Umnumzana Tishki Mchema ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi emaNdebeleni kugatsha lukahulumende lwe-Agritex uthi inkomo ezifika phose 200,000 zisengozini yokufa lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Ukhuthaza uZulu ukuthi athengise ezinye inkomo ukuze athenge ukudla kwazo. Isabelo sezansi emaNdebeleni yiso esithenjiweyo ngenkomo kuleli, njalo kwamanje ezikhona zifika phose 600,000. Ngimele umsakazi weStudio 7 Nyuko Maphane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Traders Association. Mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona liphe umbiko lapha lingani liyakhonona ngodaba lwe-South Africa lapho. Ungasitshela ukuthi kahle kahle umbiko wenu uthi?
Ye, siyakhonona kakhulu ngoba uhulumende we-South Africa kukhanya kahala ndaba ngendlela ama-foreigners aphathwa ngakhona. Siyabona ukuthi bayabulalwa, abantu bayafa, kodwa akhula noma umuntu oyedwa abamvalelayo abhejwe, kodwa lo muntu uvejwe ngendaba yokubulala umuntu uzongena etholongweni kweminyaka e-10 or noma iminyaka eningaki. So thina sizodefenda ama-foreign nationals wonke, ngoba labantu base-South Africa okusemthethweni uhulumende wabanikeza amaphepha okusebenza, kusho ukuthi bavumelekile ukuthi basebenze kuleli, bakhululekile. Akufanelanga bahlukumeze noma ngobani, kufanele basebenze imisebenzi yabo kahle. Okwesibili ukuthi i-ANC masiya ku-election kade balo mbiko wabo wokuthi singawina, sizoxotsha ama-foreigners wonke ukuze sicreate umsebenzi. So sibone ukuthi isandla esezokuba ngazo sikhona phakathi kwendaba leyo. Inkokeli ye-ANC isebenzisa abantu ukuxotsha ama-foreign nationals.
Nxa lisithi lizavikela abantu, ungasichazisela ukuthi lizakwenza njani lokho?
angeke ngisho emoyeni kakhulu kodwa okunye ukuthi sizovimba ama trucks onke ase South Africa ama GP ama Northwest ukungena kumanye amazwe eAfrica ungaba kuseZimbabwe noma eZambia noma kuphi zwamisa onke abengiza machines zobanye baleli lokuzwela incwadi ukuthi bamise kuye eZimbabwe I'm sure last time uyakhumbula ukuthi sababhalela bamise iza machines zabo ukuye eZimbabwe so lethemba lokuthi even abanikazela ama-truck singabatshela ukuthi ama-truck abo ame kuzoba ne-problem ngoba akwazi sonke ukuthi amakhampani awa njenge-Shoprite bo-Pick n Pay amakhampani ase-South Africa zonke izinto abazithengisayo e-Africa noma eZimbabwe noma kuphi bathatha lezi zinto e-South Africa so singamisa lawo ama-truck okuphuma vele kuzoba ne-impact yokokuthi uhulumende wase-South Africa uzothatha amanyathelo ukuthi bamise lo msindo esibonayo
kukhona yini ongakukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangeni engozini ngomvulo nxa sokuthiwa sebeqalisile abafuna ukukwenza
sikhuthaza abantu ukuthi bangahambi nje kungqono balondoloze imithile yabo labantu bengathi bazenza lokhu bayakuyenza noma ikubulala umuntu bayabulala bengathi sizobulala bayazizobulala so siyalicela bakhithe ukuthi ngemandi lingasebenzi lingaphumele ngaphandle lingadrive ama-truck yenu abelungu besithi li-drive liyenza i-trip kungcono ugule sibili kulokuthi impilo yakho uyifake engozini
hayi siyabonga ungavaleli isiZulu
ngiyabonga mdabaso omuhle libe safe ngomuvulo kuya emuva ngiyabonga
hayi lathi sibonge lo ke bekungumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross-Border Traders Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga namuhla sicubungula umbiko owethulwe lugatsha lwabesifazana kubandla lwe-MDC osola ukutshaywa lokuthunjwa kwabomama abachiyeneyo okwenzakala elizweni sixoxa nesikhulumelisa lolu gatsha unkosazana Barbara Chanyanyiwa
ukuqala i-statement leso kasibhokeli abantu abomama be-MDC kuphela ungakhangela ngikhulume ukuthi khona njenge-Women's Assembly MDC simelele omama bonke abaprogressive ungakhangela kulo gonyeti watsho ukuluzwa ungumama aso wephathi yethu kulo mchayina lo umyuthi wethu ogweru ohlukuluziweyo sebethageta labantu besifazane ukuthi besethusele ukuthi singalweli inkululeko yethu njengabomama ungakhangela laphana even ngomhlaka-16 August omama babetshaywa abanye bengazi lokuthi batshayelwana omama bezithingisela amatamatisi betshaywa bafuna ukufaka ukwesaba kithi esikuthi sisiye ngesikhiwa ukuthi singangeni kwezombangazwe
liphindela sola ukuthi ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithule zwi ngalokho okwenzakalayo
liqiniso lelo sithandekile asikezwa ngingazi kumbe kungikhuthile mina anti uyabona ukuthi mina esani-statement sithi mina wena sose wasibona lathi sebe sikhanyelele ukuthi lathi nxa bekhipha ama-statement lathi siyaboni kumbe bayakhiphe ngathi bayapublishaize sibone ukuthi khona bayalwela amalungelo abomama ngeqiniso nothi ukuthi khona bacatshe neminwe bafuna ukukhuluma kuphela nxa kuyukuthi kulomunye umuntu ophambanisileyo kumbe oyindoda yikho lapha kodwa nxa kuwuhulumende ophambanisileyo ehlukulu zabantu bayazithulela nje
kuningi osokwenzakele sibone esinye isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Muthodi esithi lo ntombazana ochayiweyo umchayina embiza ngamagama anganyeke sawaphinda emoyeni kumbe beseliwazwile lingathini ngalokho lingathi abesifazana bona yibo abahlanjazwayo yini lanxa abanye besilisa labo bethunjwa
ye kuthunjwe abantu besilisa esibabonile abathunjiweyo kodwa azange siwazwe amagama nalamanjani ngoba bahambize ngamagama abuhlungu umntwana lo anaba umntwana lo osebuhlungwini chayiwe into esegcekeni engathandabuzwayo abanye abathunjwayo abafana bakhona abathunjwayo into engayibonayo ngamehlo ami mina Sithandekile nokuthi lokho kuthiwa khona abantu bapho ngokuhamba ku-social media bekhuluma amanga yizinto engizaziyo mina njengesikhulumeli sebandla le-NDC esikhulumela omama izinto engizaziyo engiziceda mhlophe ukuthi into le yayenzakala izama ukubaleka nje bazama ukushida kodwa sithi okungaphiliyo kuyahlika abakhuluma abakufunayo bashitshele amagama wona abafunayo kodwa ekupheleni kwakho konke uNkulunkulu ukhona endingewethusoni
kuyini elizakwenza ikusasa lapha abesifazane abazaqhubeka bephatheka yini kumbe lokhu kuzahle kubaxotshele khatshana lizayenzani kusasa ukuthi libakhuthaze
i-statement zonezo engizikhiphileyo yikho kukhulunywa ngabafazi konakana abantu bangomama sisasonkana sihlale phansi ngoba anti yabona nxa sifuna ukwenza ulutho kumele kuvelele phansi emabrantshini kubuye kumawadi kuma-district kuma-provinci sithathe ukuthi abantu bathini thina kasipho ngokwenza izinto esinye singathunywanga so sisamele ukuthi sikhokhane sikhulume ukuthi singayenza kodwa engifuna ukuthi ngitshele ukuthi thina njengabomama asize sibuyele emuva asenze sethuke esiyethusele ukuthunjwa khona lokhu ngesikhathi sempi eyomba ngazo yayikhona yena leyo ethiwa yi-liberation struggle kwakukhona kusenzakala kodwa nanti ilizwe lethu sanithatha akula independence ukuthi asingeke sikhulume nge-independence thina sidubeka kangaka sehluleka nokuthenga ukudla sehluleka nokubhadala amasizi sehluleka ukubhadala isibhedlela amaphilisi sehluleka ukuthenga yonke into wonke idini wedwa uyasebenza kumba awusebenzi sonke sesingamasezisibonda izigebenga ama-destitute
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana lwebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile okwakathesi ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastle Premier Soccer League edlalwe kundawana zelizwe ezishiyeneyo lamhlanje. I-Dynamos 0 Tel 1 0, Bulawayo Chiefs 3, Capes United 3, FC Platinum 1, Chicken Inn 2, Ngezi Platinum 2, Herentals 0.
So pathetic, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keep the goal, never set, always will, never bet. Wife in material, she's the type to bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous.
Oh, I'm a mute. Isiphalaphala kutsho umsizi hey esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngomvulo bekhonona ngeholo labo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.